Umkhuhlane woqhuqho ubikwa uyimbangela yesihlanu yokubulalena abesifazana abazithweleyo eZimbabwe. Lokhu umnyaka waqalayo, ugatsha lolu lubika sokubhubhe abantu abangamashumi ayisishiyagalombili lanhlanu, i-85, phezu kwenkulungwane ezingamashumi ayisithupha abahlaselwa ngumkhuhlane lo, i-66,672. Umphathintambo wezempilakahle, uDokotela David Parirenyathwa, uthi lanxa ilizwe lizama ukuqeda lomkhuhlane, kuyadingeka ukuthi uhulumende asebenzelane lenhlanganiso ezizimele zodwa ukuchela indawo ezilemiyane kanye lokupha uZulu amambule wokuvalela imiyane, ama-mosquito nets. UNkosazana Anita Moyo, ongomunye wabasebenza kuhlelo lokuchela imiyane phansi kogatsha lwezempilakahle, uthi kulendawo ezazingavamanga ukuba lomkhuhlane woqhuqho ezinjengeGwanda lazo eseziqalile.
I-RS sithiwa indoor residual spraying and yenziwa endaweni kuthiwa ama-low-lying areas, endaweni ezigcwele amanzi kakhulu. And eGwanda mna ngaspray Gwanda, so endawo engizaziyo sekuvuma eKezi along i-border post. Inceda ngokuthi khona ngaspraya endlini, yabulala i-mosquito ingahlala emdulini. So abantu babengasalunywa kangawo i-mosquito, so iyaprevent imalaria i-RS yangkhona, ngoba nxa abantu bengasalunywa eventually le malaria igcina singasekho.
Umongikazi uNkosikazi Thathenda Maphosa uthi lanxa umkhuhlane lo udinga ukuthi uhulumende aphathise ekucheleni imiyane, kukhona izakhamizi ezingakwenza ukuze imiyane ingagcwali indawo yonke.
Njalo lathi sinike shota amanzi singawayekeli ehlele emagabheni lani lani, ngoba lakho yizindawo lapho i-mosquito iyathanda indawo ezinjalo izalele khonapho, lakho sokusigcina kusiba le malaria. So zonke zona izinto kuyasukumele siziqaphele. Utshani lakho simekeshwa siyabasuluku sikuquma uhlale kuklini nje endlini lasemagumeni lapho esifesi khona.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Eric Damasane uthi lanxa uhulumende ekhangelele ukuphathisana lenhlanganiso ezizimele zodwa, kuqakathekile ukuthi laye abe le mali yokuphathisa izizalwane zeZimbabwe ezisendaweni ezivame ukuhlaselwa ngumkhuhlane woqhuqho, hathi ukutshona ecela.
Ngani kasitshengisa ukuya phambili njengelizwe ukuqakathekisa ezempilakahle. Kuza silimaza lokhu njengelizwe, ngoba ungananzelela i-population yethu iyakhula njengeZimbabwe, into yomele sinanzelela leyo. So nxa singa-investi ikakhulu sibone ukuthi siyakhulisa ezempilakahle, sizazithola sesigijima sesimatasa sesidinga abazasincedisa, sizabe sihamba 2 steps siya phambili, 4 steps sibuyele emuva, okungasoze kusincede ngalutho.
Lanxa ugatsha lolu lusebenza gadalala ukwehlisa inani labesifazana elibhubha ekubeletheni, lonyaka usubulele omama abangamashumi ayisikhombisa. Umongikazi wesinye sezibhedlela zemangweni weMathebeleland South, uNkosikazi Sifelipilo Masange, uthi esigabeni sakhe sebehlisile inani labesifazana elibelethela emakhaya livela kuphose ichumi lane ekhulwini, i-13.9% ngo-2012 kusiya ngaphansi kwesikhombisa ekhulwini, i-6.7% nyakenye. Udubo oluseleyo uthi ngolwamantombazana azithwala isisemancane ayiwo abasengozini yomkhuhlane woqhuqho kanye lezinye ingozi ekubeletheni, njalo afelwe zinsane ngoba engazi ukuthi aziphathe njani.
Ingozi ikhona ngoba abantwana, umntwana lo sithi ngumntwana yena ole 12 years usesiba lo mntwana futhi, so ngabantwana babili anti. Yena ke ingozi ekhona ukuthi ube sakhula, izitho zakhe bezingakakhuli okwenele ukuthi zingathwala umntwana zilungele njalo ukubeletha umntwana lo. Sibe sesikhangela ke lo mntwana ozalwayo laye. So umntwana lo laye uba sengozini ngoba umama wakhe kalalwazi oluningi.
Abezempilakahle bathi umkhuhlane woqhuqho uyingozi kakhulu kwabesifazana abazithweleyo, ngoba ngesikhathi lesi amasotsha omzimba abamalutshwane, njalo kunzima ukubamba umkhuhlane ngesikhathi. Umnumzana Thabani Zikhali, umongi ofundisa labo abafundela kubelethisa, uthi okumqoka yikuthi omama bakhuthazwe ukuyahlolwa njalo nje lapho bezithwele, ukuze lapho bethe bahlaselwa ngumkhuhlane woqhuqho kumbe baba lolunye uhlupho luphangele ubonakale.
Isikhuthazo siyaqhubeka kudinga umzamo, ngenxa yokuthi akusiyo into eyenzakala mhlawumbe overnight. Umuntu yena ngokwakhe kunzima ukuthi atshintshe imvelo yakhe. Abanye ngenxa yokuthi bajayele ukuthi ivele ngangibelethela ngkhaya kumbe ubani lobani babelethela ekhaya kuzange kube lohluko laye besefuna ukwenza njalo. Kodwa njenge-Ministry of Health and Child Care siqhubeka silokhu esibakhuthaza ukuthi indawo engcono yokubelethela kusesibhedlela.
Umkhuhlane woqhuqho ulakho njalo ukubangela ukuthi ozithweleyo aswele, abelethe isikhathi singakafiki, afelwe lusane ekubeletheni, usane lungakhuli ngendlela esiswini, kumbe yena abe lokusilela kwegazi emzimbeni. Lo mkhankaso we-Moms Against Malaria uza lapho ilizwe linaza i-World Malaria Day lamhla, okukhangelelwe ukuthi inhlanganiso le elungisa umuthi wemiyane i-Motrin inikeze abesifazana abazithweleyo imithi le, ama-mosquito nets ale mithi, kanye lemfundiso ngengozi yomkhuhlane woqhuqho emakliniki achiyeneyo elizweni lonke jikelele. Indikimba yenhlanganiso ekhangela ezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, i-World Health Organization, yokunanza ilanga loqhuqho lamhla ithi end malaria for good. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.